Endabeni zethu namhlanje ukhansela weGwanda Central okubandla leMDC elikhokhelwa ngomnumzana Washman Ncube useshiyane lebandla leli esithi akulankokheli elomkantsho kuleli bandla. Abahamba phakathi kwele Botswana lelizwe leZimbabwe bathi kumele kwehliswe umthelo weTemporary Import Permit. Abesifazana abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe bakhuthazwa ukuthi basekele abanye babo abafuna ukungena kukhetho oluzayo. Kulabanye abantu abathi umthetho wohlelo lokwaba ama-shares amankampani emazweni owe-Indigenization Act kawumelanga uguqulwe njengalokho okufiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ku-Livestock Lamhla kuhlelo lwabatsha olwele Connection sixoxa ngokuzakhanga abatsha ukuthi bavotela amabandla abawafisayo. Thumela imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilwazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutho elezindaba lezinye ngo-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. Umakhakhasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.